Endaweni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lihlolisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo ngesonto lapho okulimele khona abantu abalitshumi lanhlanu. Kubunjwa ibandla leZimbabwe Patriotic Front elilovulelwano lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Sokufakwa imitshina emgceleni welizwe leZimbabwe leBotswana okuzakwenza kube lula ukuthi abathenga bethengisa impahla bahambe ngesiphangiphangi phakathi kwamazwe la. Lokhu kusilela amaphilisi emakilinika lezibhedlela kweleZimbabwe. Sizahlolisisa okwenzakala kubandla le-MDCT lapho okulwisana okumangalisayo kubangwa isikhundla sikamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Ku-Livestock lamhla sihlolisisa udlakela olokubandla le-MDCT. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umatakasi athi 909 AM, 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.